endabe zethu lamhlanje umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lokhu esesibhedlela kwele-South Africa uqhubekela phambili ukubhaliswa kugwalo lokuvota olutsha eZimbabwe kusetshenziswa imishina ye-biometric voter registration kulokuxokozela kunhlanganiso yeZimbabwe National War Veterans Association ngokukhetha iziphathamandla zobalwa impi yenkululeko umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko wakhe lamuhla okuqala emhlanganeni we-United Nations General Assembly ku-Livetalk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngokubhalisa amagama kugwalo lokuvota kuhlelo lwe-biometric voter registration thumelani imilayezo lenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave lingakhohlwa ukuthi kuwhatsapp laku-facebook ku-VOA Ndebele